ekhuluma lentatheli izindaba egwande emhlanganweni obugoqwe yinhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivikela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho. Intatheli izindaba elodumo umnumzana Christine Naka kodwa okuqakathekileyo ukuthi intatheli izindaba zibhale iqiniso zingakhethi hlangothi. Ukukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukeli imali lokunye okuvela kwabezombusazwe ezithi lokhu kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso. Intatheli izindaba ebezibula umhlangano zangelela imfundiso zithi ibuye ngesikhathi esiqondileyo. Umnumzana Alifeli Mdawu, intatheli izindaba ezimeleyo, uthi ufunde okuningi kulombuthano.
Kulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani, ikakhulu ma sikhangele indaba zokhetho. Engikubambileyo kakhulu kakhulu kulezi zifundo yikuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo, ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bengaxegi abantu abahlala ndawonye, kodwa bazekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni ngunkosazana Sobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele-Ilanga.
Sonke isikhathi lapho esiyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba yingozi kithi, kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe nabanye bakho, kwenzela ukuthi nalapho nxa hlangana lohlupho nimela linjani lindawonye.
Umnumzana Tepo Khaba othatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha, hatshi ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo eziyabe sithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo, njalo sithuphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba yintatheli izindaba unkosazana Monitor Ncube laye uthi ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ne-sources wenzele ukuthi lakusasa ngakwazi ukuthi besinike information.
Eminyakeni edluleyo intatheli izindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yenhlanganiso elawula ngokusebenza kwentatheli izindaba yemisa ikhuthaza intatheli izindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.